Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtuaka zomute wala mwela emweni ngenjabulo ngomfulo msaka wani kumfungu 2018 ngutunga miliko ma enda venizetu la mtanje
izi doke mashop ay azitengeki utola intengu zinawa zindatu zinawa nsano kuwele intengu kutule cash kawa lintengu kutule swipe kule intengu kutule American dollar.
Usibalukulu we Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uza kwethula umbiko wakhe ophathelane lesimo somnotho owe monetary policy namuhla uzulu yekhala ngokoma kwempilo.
Kudube silalo lokuthi thina kafika sikhondisile ukuthi indaba le uqha ukukhuluma ngayo lukabe ludaba oluqondane lo president Nelson Chamisa yini kumbe ludaba oluqondane lomnumzana uMnangagwa.
Kambe ziza kuba khona na inkulumo phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa emizameni yokulungisisa umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usibalukulu we Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uza kwethula umbiko ophathelane lesimo somnotho owe monetary policy namuhla emini uzulu ekhala ngokoma kwempilo. Uzulu ubhekane lenkinga ezigoqela ukusilela kwemali emabhanga, ukudla, ukudula kwentengo yezinto ezitolo kanye lokusilela kwamafutha ezimota. UMangutka uthi embikweni wakhe uzaphatha udaba lokuqonga mahlayana kwentengo yezinto ezitolo kanye lokusilela kwedolala eMelika. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kalawo amaqhinga okuvuselela umnotho.
Iviki yaphela umuntu esuka eBorodile abuya atshonalele eHarare abuyele futhi eBorodile ayesebenza. Asezebuyele endlini ekuphileni kweviki. Izinto ke mashopu hayi azithengeki. Uthola intengo zingaba zintathu zingaba nhlanu kube le ntengo ukuthi ule cash kungaba le ntengo ukuthi ule swipe kule ntengo yokuthi ule American dollar. Yona ke ukuthi ibambeke imali yangikhona ke leyo ekubaningi ekupheleni kweviki kumbe ekupheleni kwenyanga abaqhatshi athi imali ayikwani akala mali. Hayi, izinto azimanga kakuhle kulezi nsuku nje abanye sebetshona nje bemile futhi bemelela amafutha ke petrol. Ikhwelile ke abona isikhwele yaphinda kabili kungaba igasi amagesi ayahamba igasi isikhwele amaviki elandelana. Loke nje savelele ama-election unganthwa khona abantu bavotela ububi akulanto enhlemi kakuhle lapho.
Uhulumende kaMnangagwa uthi ilizwe lisesimeni esihle njalo sokuyisikhathi semvuselelo. Akona yini amankampani aqhatshayo?
Uhulumende kaMnangagwa ke kachiyananga lo kaMgabe. Isikhathi esidlulileyo abantu bekhala ngombuso kaMgabe. UMgabe ubethi nxa enikwe ithuba lokukhuluma athi umnotho uyathuthuka. bona abantu bethwele nzima. Sesibone umnanga kwalaye enyaweni lukaMgabe, abantu bathwele nzima yena ukuthi izinto zikahle. Lama dili awakuchoyo ukuthi wasayinile abonakali phela. Lezi imali othi khona kuthiwa zibuyile, azibonakali lezo mali. Kayehlukananga ke lo mgabe ke umnankagwa ekuqambeni amanga lokuthi izinto zinhle kungalanto enhle ebonakalayo on the ground.
Ukutshona kwabantu besendwendweni zokuthenga amafutha ungathi kuphazamisa njani umnotho ovele uceka nje?
Kathi ke isikhathi abantu abasithathayo bemelela amafutha isikhathi sokuba abantu aluba bayasebenza. Nxa ke kumbe ngamakampani abantu bezatshona bethunywe besiyalindela amafutha, leyo mota kufanele ibisenza umsebenzi. Labo abafanele bebe bezincedisa njengoba uZulu nje ehlezi ezincedisa, kufanele bebamba laphana laphana ukuze athole imali. Siyathatha ke ithuba elide ke emelela amafutha ukuze afinyelele phela ukuyabamba lapha lalaphana. Laviyole imali emabhanga futhi nje njengoba ingatholakali. Siyamelela ke emabhanga uyephinde uyemelela amafutha. Kudla ke isikhathi sokuthi sikwanise ukuphakamisa ezomnotho. Akula ke ilizwe eliphakamayo nxa abantu betshona belindele lokhu lalokhuyana. Abantu kufanele bebe besemsebenzini. Ayisibe sikubonayo lapha eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende Mnumzana Moyo ukuze umnotho ube nganeno abantu beZimbabwe bakhona ukuphila kuhle?
Abantu abakaphi lethemba lokuthi luhulumende uchiyene lowezolo. Kuqale ngendaba zokuthi uyabufakeke imali ebhanga uthi usuyayilanda uthole kuthiwa kayikho. Usuza kuthemba njani ke ukuthi ngabantu abasembusweni abaqondileyo? So ukutshontshwa kwakhe kwemali emabhanga yikho kubangela nje ukukhathazeka lokuthi labangaphandle kwamazwe okufanele sincedisane labo kumbe bangavula amakampani kabatholi ke ingxoxo enhle evelela kuma-businesses aphakathi kwelizwe. Nxa ke ama-businesses aphakathi kwelizwe bengatsho kumbe bengala faith lohulumende, kutsho ukuthi akula ovelela ngaphandle ongafaka imali yakhe. Awula guarantee ukuthi nxa ungayinvesta imali yakho namhlanje, kusasa nxa ufuna ukuthi uyithathe uphumelayo ungayithola. So akuchiyananga kuhulumende lo, lohulumende wezolo. So ngesilungu singathi i-confidence ekade ikhangeleke ukuthi ingaba khona iyaswelakala kwamabhizinisi. Abantu badla bephosela ngaphansi kwamaphilo kwemiqamelo, akula muntu ofake egcekeni. So kuba nzima ke ukuthi umnotho wezwe uthuthuke.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU. Kusenjalo bakhona abathi umnotho weZimbabwe ungalungisiswa kuphela nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engakhulumisana lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa bebambe iqhaza. Umongameli Mnangagwa seke wakuveza ukuthi bayakhulumisana loChamisa. Kodwa isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sifanda uthi akula nkulumo ezikhona.
Udubo olukhulu kakhulu esilalonge lokuthi inkulumo zabizwa nguPresident Nelson Chamisa emavikini amathathu adlulileyo. Wathi yena kumahlabezi leZimbabwe nakuye wonke umuntu weZimbabwe ophatheka ngezombuso welizwe, wozani sikhulume ngile ndaba ezinhlanu esingakhuluma ngazo. Eyokuqala, uPresident Nelson Chamisa uthi hayi, kasikhulumisaneni kahle ngendaba yokuthi singenza njani ukuthi indaba zokhetho zingahlali zihlupha, ukhetho lube ngoluthenjwa ngabantu njalo lule mpumela enhle yaziwa ngabantu ukuthi iqondile. wathi ndaba yesibili ngicela ukuthi sikhulumisane ngokuthi singalungisa njani imithetho yakuleli lizwe ukwenzela ukuthi owaphumelelayo ukukhethelo lolizivileyo abe nguye odeclareayo ukuthi sewinile. Okwesithathu, wathi ufuna ukuthi kulungiswe indaba zonyikholoni. Okwesine, upresident Nelson Mandela hayi kasikhulumeni ke ngokuthi siyenza njani ukuthi nxa kuyikuthi kunabantu abanyamalalayo ababulawayo ngabogugu lawo lezibazelezo singenza njani ukuthi sikhulumisane kahle nabantu abanjalo ilizwe lethu liye phambili. Okokucina wathi sifuna ukuthi inhlangothi ezifana nabo ZEC nabo Human Rights Commission nabo Anti-Corruption Commission zizimele zodwa ziyabe zisetshenziswa ngurhulumende kumbe ngolunye ihlangothi lukarhulumende. Kodwa abantu bezani labo babahlaba umkhosi bese-New York ngabakuvuyi kupresident Nelson Mandela ukuthi kukhulunywe loba ngenye yalezi zindawo. Sikhangelele ukuthi bangabe becabanga ukuthi ukukhulunyiswana ngendaba lezi ezifakwe emphakathini ngupresident Nelson Mandela sokuthi lizwe lingaqhubeka lisiya ngaphi. Ngemva kwalokho, hayi kasikababoni, kasikeze ukuthi bona bacabanga.
Uthe engapha eMelika uMnangagwa waveza ukubana kule hofisi edalele ephalamende afuna ukuyivulela ubaba uChamisa. Akakakhulumisani lani ngalokho?
Hayi, uDube Silalo ngolokuthi thina kasikaqondisile ukuthi indaba le othiwa ukhuluma ngayo ehofisi lomkhokheli webandla eliphikisayo ephalamende lungabe luludaba oluqondane lopresident Nelson Chamisa yini kumbe ludaba oluqondane lomnumzana uMnangagwa olokuthi la umnumzana uMnangagwa nxa sikhangela ngokhetho kahle kahle niye okhokhela ibandla eliphikisayo ephalamende ngendaba yokuthi upresident Nelson Chamisa kahle kahle waphumelela wawina kulolu khetho. Ngalo daba sibona izani lapho ngabe ukuthi izama ukubhoda langasese iyevuma ukuthi yadliwa kukhetho bese sithi kodwa upresident wabo kasuzapho ukuphuma sele indawo yokuya uzabuya aphenduke njengomkhokheli webandla eliphikisayo lephalamende. Kungaba into enhle kakhulu nxa kuyikuthi ayikho okuqhathanga izanu. Okwenza ukuthi sicabange ngaleyo ndlela yikuthi phela bakhuluma njalo abezanu bebodwa khona ngale njengokutshontsha abakwenzayo ama-election ukuthi bakwenza bebodwa khona ngale. Mbone ngani lezo nkulumo ezinjalo kazidingi thina sokuthi yena izanu nxa sifuna ukulungisisa ukuntshontsha kwenzayo ama-election ikubeke ngaleyo ndlela elungisisiya phambili.
Ukhona ubaba uChamisa engakuvuma yini ukuthi abunjelwe ihofisi ebelilunga ledalela eParliament yena ubaba uMnangagwa la njengomkhokheli wezanu PF engabuyi edalela eParliament baze iphikisana njengalokho esikubonayo kusenzakala kwelebilitane.
Udube Silalo yilololo lokuthi uPresident uChamisa ulesiqiniso ke sikhulu sokuthi akasiyena umkhokheli webandla liphikisa umkhokheli webandla elizibambileyo kwele Zimbabwe nxa sikhangela ngokhetho. Kungasenani upresident Nelson Chamisa usekhulume kaningi lengi ukuthi hayi bo nxa kuyikuthi kulezikhundla lamahhofisi angaphuma kugovernment kapresident uMnangagwa kuzamele lawo aphume emaningi ekhangele iningi labantu bezimbabwe abade umsebenzi yokuswela atsho ukuthi kukhulike kodaba lokuthi kwenziwe ngani upresident Nelson Chamisa udinga umsebenzi kumbe kukhona yasekuswele upresident Chamisa usebenzela uZulu kaZimbabwe ngakho uzaqhubeka ngendlela ayenza ngayo esebenzela ukuletha ukuthula inguquko nombuso omuhle ogezekileyo kwele Zimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC. Abake basebenzela uhlangothi olubona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe immigration asebaxotsha umsebenzi sebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhetha umnumzana Clemence Masango ukuthi abe ngumsitheli besithi ulamacala abhekane lawo asaphenywa iZimbabwe Gender Commission awukuhlukumeza izisebenzi ngendlela zemacansini ngesikhathi esebenza ku-immigration. Ngokunjalo bathi uMnangagwa kumele asuse uMasango kulesi sikhundla. Kubika uMavis Gama.
Ababesebenzela ugatsha lwe-immigration laba bafikise incwadi yezikhalazo zabo kumongameli Mnangagwa kunsukwana esanda kwedlula bekhonona ngokufaka kwakhe umnumzana Masango esikhundleni sikamsitheli esasiphethwe ngumnumzana Tobai Wamdede okweminyaka emide. Bathi baxoshwa umsebenzi bedingelwa amacala angekhoyo nguMasango ngenxa yokuthi babemela ezinye izisebenzi ezazikhonona ngokuhlukuluzwa ikakhulu ngokwecansi. Owaye nguprincipal immigration officer osemela izisebenzi ezaxotshwayo umnumzana Nkosana Mthunzi utshele iStudio 7 ukuthi ukufakwa kukaMasango esikhundleni sikaregistrar general yikwehlisa isithunzi sali ofisi.
Imiphenyo yonke leyi e-gender commission e-parliament asiyo madala okudlalwa e-parliament. Wakho wabizwa e-parliament wala ukukhuluma wazisebenzise phambili wasebenzi kona lapha sokunzima wazophenduka sekembizwa kwesibili. Abasaqeda ngenxa yama-election sithi nakabamise konke lokhu ngoba sizemokari kufana lokudlala ngohulumende kudlala ngomongameli ukuthi abakumise lokhu umuntu lo agezwe kuvele obala ukuthi nxa engelacala kalacala. Ngoba sosibona nqathi ungowathi uphezu ngomkhokheli wa responsible akula ngenye indlela lapha zingathi zama ukuthi into nxa sifa ngo responsible abantu abangaphansi ngoba bayenza into ezivolile bayenza sexual abuse office abuse konke konke okubonakala.
Umthunzi uthi uMnangagwa kumele akhiphe uMasango kulesi sikhundla andubana idale lephalamende i-anti-corruption kanye le-gender commission zize ziqede ukuphenya amacala etheswa uMasango.
Abami kathi bamukukithinyelelwani kathi abantu bagcwele lapho ngabafaka kumbe noma ngapi bewathatha uthi ngoba usebenza laba sisamelele ukuthi lo nxa befuna yena strictly ukuthi bafuna yena ukuthi ilizwe kale kuhambe nxa ingekho. Abami bahloniphe i-gender commission leyo khona bahloniphe i-parliament leyo iqeda umsebenzi wayo bahloniphe i-anti-corruption leyo yibaba bafaka yathi baba bafaka amabhodla akumbula ukuthi umeludilize kushaza kwangukhona ubonge ukudiliza amahlala. Abame undoda lokhu amiswe kuhlolisiswe zonke lezi zindaba ngahlolisiswa zonke izindaba xa befuna ukumthatha namthatha velokuze sebona ukuthi hhayi umsulwa labantu abade laba ama-lieutenants akhe la amsulwa. Bami siyibhalile incwadi siyihambisile kumongameli sayisa futhi laku-gender commission ukuthi sibabonise ukuthi ah what you are doing laba likhabi sibhorele ngela moya akula nto eliyenza la khabi ibhorele lensimbi.
Umthunzi uthi yena waxotshwa umsebenzi ngoba wayengavumelani lokwakusenzakala lapho ebona ezinye izisebenzi zihlukunyezwa ngendaba zokuya emacansini ikakhulu abesifazane.
Kwabhalwa same day incwadi yami yabhalwa mhlaka 13 e-gender commission yaphume enyisebenzi mhlaka 13 ngazoyinikwa mina incwadi mhlaka 20 September kuthiwa khona you've been dismissed from the service your dismissal back with effect from 27 September 2012 angaze ngibone kunje mina babe ngangikhona kuthiwa walove emsebenzini for 30 days by then ngangikhona bengibona everyday benginika ama-inform besenza 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 ngikhona everyday ama-workmates ang they are prepared ukuthi bahambi bathi ukuthi umuntu usasimbona and ngilezi ndaba bakazama ukumvalela ehhovisini they tried to get rid of me so many times bazama ukuthi banishaye it was out of question bambizela bona ama-runners abo but ngabatsho no I'm not a foreigner bazama banishaye kwehlula abantu esikhuluma ngayo they are well connected.
Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions layo yethule umbiko ofanayo kusukwana esanda kwedlula isithi umnumzana Masango kumele agezwe kumacala awetheswayo kuqala. Imizamo yokukhulumisana noMasango yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ifilimu yombhuqazo weGugurawundi ethulelwe uZulu wakobulawayo ngempelaviki ichiye abantu abaningi behlengezela inyembezi lapho besizwa isihluku esehlela abantu abaphathwa yilesi sika. Kubika obathabile Masuku.
Ababone ifilimu leyi bagoqela uZulu jikelele abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo abameli benhlanganiso ezizimeleyo kanye labekhomishini abona ngokuxolelana elizweni iNational Peace and Reconciliation Commission. Ifilimu le iqoqwe intatheli izindaba yakobulawayo elodumo umnumzana Zenzele Ndebele phansi kwesihloko esithi Gugurawundi Genocide 36 years later. Ifilimu leli lichiye abanye behlengezela inyembezi lapho besizwa abantu bekhuluma ngokwabehlelayo iningi belikhala ngokuthi lalithwaliswe nzima ngamasosha kamnumzana Robert Mugabe awe 5 Brigade kanye lama-distance. Omunye owesifazana okuli filimu ongathandanga ukubethwa ngegama uveze ukuthi wachithekelwa ngumendo umyeni wakhe wamshiya ngoba wayehlala ebanjwa iganyavu ngamadistance enyanga linde. Omunye njalo obethwe kuphela ngesibongo uJiani uveze ukuthi ungomunye wabantu ababegcine enkambeni yeBhalakwe ngamasosha kaMgabe lapho okwabulawa amakhulu abantu bajikelwa emgodini. UJiani uthe amadoda ayetshiswa amaphambili ngama-CIO besetheswa icala lokugcina ama-dissidents abanye bahle befe. Omunye njalo owesilisa uNdlovu uveze ukuthi yena waqunywa indebe yomlomo wangaphansi kanye lendlebe yi-5th Brigade watshaywa waqaleka amasosha asebamba umkakhe iganyavu kanye lodade wabo. Lezi ngezinye zezehlakalo ezikufilimu leli ezishiye uZulu edanile, kanti abanye bethukuthele besithi udaba lweGukurahundi kumele lulungiswe. Induna uFelix Nhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni uncome ifilimu leli wakhuthaza njalo amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission ukuthi alubambe kuhle udaba lolu ngoba abantu abaningi lokhu befuthelene.
Umsebenzi lowuqalisile usekuqaliseni. Abantu bababuhlungu kakhulu amanxeba akhona. Kudinga ukuthi lapha sinanzelele sihloniphe lokhu. Lakho silalele bona abantu abanxeba ukuthi kubuhlungu kangakanani. Kufutha ngaphi? Basitshele kube yibo abathatha into yonke le phambilini.
Amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission abekhona abeyisithupha. Okugoqela umgcini sihlalo wayo uMasole Nari, omunye wamalunga alikhomishini uhozwe nguZulu esithi kamelanga abe khona ngoba engowesishoneni. Omunye wababone le filimu ngumnumzana Khumbulani Mlawuzi, yena osole ikhomishini yezokuxolelana le esithi akulalutho olukhanyayo engalwenza ngodaba lweGukurahundi.
Kodwa bengilesimlayezelo lo kuPresident Mnangagwa ukuthi kakhangelisise likhomishini. Sicela ukuthi ama perpetrators of this genocide kungazikwaba yibo abakhokhela likhomishini. Akakhethe ikhomishini enjengale ayikhethele abantu ababulewe mhlaka 1 August.
Phambilini kokubukiswa kwayo, amapholisa ake azama ukuvimba lifilimu kodwa yethulwa ngemva kokungenela kwekhomishini le eyezokuxolelana. Ngalokho, umnumzana Mbuso Fuzwayo owebhethu likaZulu uthi bayathokoza.
Kakhulu sibonga ikhomishini ye-NPRC ukuthi uhulumende sezama ukuvimba. Yaba yiyo ebuza ukuthi kuvinjelwane. So incedise kakhulu ukuthi lo mkhosi walamhlanje uphumelele, okuyikuthi sikhangelele ukuthi uma bekwanisa ukuthi laba bethu flex their muscle.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi Reverend Useni Sibanda uthi kumele ikhomishini le ye-NPRC isebenze lenhlanganiso esezilesikhathi zisebenza ezigabeni.
Bona i-NPRC abaphiwe ithuba, kodwa into eqakathekileyo ukuthi i-NPRC yona iyodwa isozikwanisa. Kumele ukuthi sisebenze labantu abavele bekhona ezigabeni, lenhlanganiso ezivele zisebenza esigabeni iyo kuphela indlela engasetshenziswa ngayo.
Abanye uNdebele akhuluma labo kule filimu bagoqela umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Tumiso Dabengwa, umqondisi wamafela trust umnumzana Zefania Nkomo, lowaye ngumqoqi wenhlelo weZipra umnumzana Misheke Velaphi. Inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Khumalo ngomunye wababone le filimu izolo, njalo ubikwa egcotshiwe ngudlu ukuba yinkosi. Umnumzana Ndebele uke wethula inye njalo ifilimu emayelana ngombhuqazo weGukurahundi eminyakeni esanda kwedlula elesihloko esithi Gukurahundi, A Moment of Madness. Abantu abafela kulumbhuqazwe becobodiswa ngamabutho kaMgabe eMidlands leMathebeleland babiwa besedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sixhume umnumzana Zenzele Ndebele wasichasisela akujongileyo ngefilimu yakhe.
injongo yami ukuthi khulume ngendaba yeground kodwa kube le solution ebakhona. Ngiyazi mhlawumbe kungaba nzima kakhulu ukuthi laba abakwenzayo behanjiswe kumbe court kumbe ejele njengoba kuyibo abaningi bakhona ababusayo, but ngibona ngani kukhona ongenziwa especially for abantu abalinyazwayo ngesikhathi se-ground abafelwayo. Kulabantu ababe laba abobaba kumbe amadoda kumbe umkabo whoever oyesesotheni wabulawa ngeleso sikhathi kumbe ayisivo sezinto wabulawa abangatholanga amapentsheni abo. Bona ngani into engalungisiswa leyo lula nje kungazange kwaba le nkinga.
Abe komishini ekhangelane lokuxolelana iNational Peace and Reconciliation Commission ababone lifilimu ekwethulweni kwayo izolo bathene.
For the first time bathole information eyinye mhlawumbe abangakaze beyibone ukuthi into eguground le nxa sikhuluma ngayo ayisiyo into yepolitics. Bona ngani baza suka lapha behambe behlala phansi bezama ukuthi bethole indlela zokuxazulula indaba leyo. Bona ngani most of them were really moved about the issue and the really deeper understanding within the school my ground is school mangani. Ngoba isikhathi abantu esingenxa abantu bekhuluma ngeground bacaba ukuthi nje hayi kwakuyinto phakathi kwamashona lamaNdebele, but it's more complicated than that.
Okhulume lenhlangothi zonke kule filimu, okhulume laba bengama dissidents wazokhuluma laba beku 5 brigade ababe ngama dissidents bona bathi
uzananza ukuthi kukhona undoda engikhulume layo laphana othiwa nguVilari wayeku kwi-dissident lapha okhuluma ukuthi yena waba li-dissident ngoba wayehlukuluzwa. Ye, siyakwazi ukuthi bakhona futhi abanye abantu ababe ngama-dissident ababehlukumeza abantu. So ngibona ngani some of these issues ayisibo wonke umuntu owaye li-dissident waye ngumuntu o-right. So labo bahlukuluza abantu kuningi okwenzakalayo. So wonke umuntu ka-explanation yokuthi indaba ayenza lokhu ayekwenza.
Umnumzana Zenzele Ndebele yintatheli zindaba elodumo njalo nguye umqoqi wefilimu yeguguraundi ethulelwe uzulu wakobulawayo ngempela viki.
Jays,
Marabini idlozi lomculo ehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lwendaba zekuseni. Ingoma ithi yona Ntunja Mbila, sihlephune kudlalatela ke elitsha elilesihloko esithi Ntunja Mbila. Mthokazi omuhle kwanelo kwamanje, litshone kuhle likhumbule zikona ezakusihlwa ngo-7. Olivalelisayo ngutungamile Nkomo.